soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 15 zibandlela 2019 ngo Cape Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Yeah, ngicela uveve enye uveve kathesi kulomuntu odijulwe kwa-shopping emagrosa but bekungana violence hayi umuntu umuntu odayo kade dakiwe nje ehlabile khuluma phezulu amaphosa uyangithanga ebutton stick ekhanda nje athi eqeda umthanga ebutton stick amaphosa ade emathathu
ukutshengisela okuqhubekayo elizweni kubikwa sokuthiye abantu abedlula abalijumi befile walimala abambalwa. Ubulembu we-internet obusetshenziswa nguZulu sobuvaliwe eZimbabwe okwenza ukuthi abantu bengenelisi ukungena enkundleni zokuxhumana ezinjengeFacebook, iTwitter kanye leWhatsapp. Izizalo nje zeZimbabwe kwele South Africa seziveze ukuthukuthela okukhulu ngokuvalwa kwendlela zokuxhumana ezobulenjini be-internet eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukutshengisela okuqhubekayo elizweni kubikwa sokuthiye abantu abedlula abalijumi befile walimala abambalwa. Inhlanganiso yabodokotela abalwela ilungelo loluntu e-Doctors for Human Rights ithi izwe lokuphela kufe abantu abahlanu endaweni ezijiyeneyo. Iningi labafileyo babulewe ngamasotsha lamapolisa. UChris Kande weStudio 7 uxoxe nesakhamuzi sakobulawayo umnumzana Arnold Kaindu Banda ophathise omunye odutshulwe elokitshini leluveve.
Yeah, ngicela uveve enye uveve kathesi kulomuntu odutshulwe kwa-shopping emagrosa but bekungana violence hayi umuntu umuntu odayo kade dakiwe nje ehlabile khuluma phezulu amaphosa uyangithanga ebutton stick ekhanda nje athi eqeda umthanga ebutton stick amaphosa ade emathathu. Omunye wasekhipha i-AK-47 wamshaya ekhanda wawela phansi uthe wele phansi wamshaya ngomihlamvu lwamdabulisiso bathuma ngikhuluma nje aphandle so ngenze ufonela ama-doctors awe-human rights abe amthathe nge-ambulance eklinikhi yeluveve. Ye eklinikhi yeluveve bekwala assistant yakade ikhona ivini bathe bona abala medication abanami babhunga umthatha bambeka nje kuphela.
Sikhuluma nje sizwa kuthiwa kule mbhobho ekhalayo
ngikhuluma nje kathesi imbhobho sekukhale more than 5 bullets kuthigumile ema-shops lapha kathesi hayi sekungasekutshisha ufuthi umuntu omdala akusatshiphanga. Uhulumende ngakazama esibili ngamandla onke ukuthi abantu ashezi imbhobho iyakhala athi ngikhuluma nje iyakhala imbhobho ngikhuluma nje iyakhala imbhobho. Uhulumende kazama ukuthi at least azwise izikhalo zabantu umuntu omdala anje angaphungi ukuthi abantu becomplaina abatshaye nenhlamvu ababulala angabulali abantu uhulumende anje bozi abantu bakhala nge balama issues zabo abalawo indizo sezikhwezi imjova isagadeki akusathengeki ukudla sesehlile kwabantu nesikolo ngoba ngathi imjova ngikhuluma nje kuye town $3 ukuhamba ngiye town angithi so these people bazama ukuthi njani bekhulumisa nokhulumela uhulumende kafunkela phansi akhulumisa labantu
dani khona ngapha emalokijini sikhuluma nje
hayi umuntu omdala emalokijini kuzima kathezi ngitshele abantwana bagcwele umgwaqo wonke vela ukuhambeki umuntu wonke ukukhathele ngokhulumende kele umkhulumende kamnangagwa ngaye yasizamela amacebo ngase kunzima kathiye leso sihlanga kunzima yase kumzimela kayekele ngoba ngesiyoshini esikhona hayi sekuyi-alita continua sesikuyi-alita continua bhozi it's like useprovoka i-situation ngase kunje yena katshela amapholisa akhe akwanise ukukhontrola abantu xa ukuthi kukhontroleka ukuthi angadivuli bantu xa kungala violence angacreati ukuthi kuye ne-violence akhale ngama-opposition i-opposition ayenzanga lutho endawo lamntu epolitikini engibonami emgwaqweni ngabantu ye-just general people and futhi ngabantu asomuntu omdala umuntu odutshilwe umhlambi kasomuntu omdala umfana nje ohlabele ushini kwabe sihlala khona
sizwa kuthiwa kwezinye izitolo
yakhala imbhubhuzanibhubhu yakhala yakhala imbhubhu ngikhuluma nje kathi
hey sizwa
kunzima kunzima
kunzima kakhulu sizwa kuthiwa izitolo zikhona ezinye ezigqekeziwe abantu bathatha impahla
okwenza ezantsi begqike zizitolo umuntu omdala amapholisa yiwathi bangahlukule aprovoke abantu bangaprovoke abantu abantu beritaliata sebethatha ibudla ema-shops ansho yabona ngoba kathi ezinikhuluma nje ama-shops anti kavulanga amapholisa ahlukuze abantu ancane bezibangela umsindo abantu behlukuze amapholisa sehlukuze abantu ande bangahlukuze abantu amapholisa asuke ahambe anti abantu besale benza abakwenzayo kuyathi ngemva kwesikhathi sebethende wathi beqeda ukuthi ugqekeza izitolo sebenjani bethaya abantu bebethaya abantu emgwaqweni
Umnumzana Arnold Kelvin Banda isakamuzi sakobulawayo esihlala eloveve. Ubexoxa icingwane le Studio 7 ekobulawayo. Ubulembu be-internet obusetshenziswa ngoZulu sobuvaliwe eZimbabwe okwenza ukuthi abantu benganelisi ukungena enkundleni zokuxhumana ezinjengeFacebook, iTwitter kanye leWhatsApp. Uhulumende ovalise ubulembu lobu ngesikhathi abantu betshengisela emigoqweni besola ukugugudeka komnotho eZimbabwe, ukukhutshulwa kwentengo yamafutha ezimota lokunye okumbalwa. Kubikwa ukuthi uhulumende utshele inkampani yePost and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe ukuthi ivalise ubulembu lobu obudulelwa uZulu ngamakampani agoqela i-Econet Wireless, Net One leTelecel Zimbabwe. Asinelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla sikahulumende ezePortras lezamankampani amathathu la. Abazi ngokwenzakalayo bathi uhulumende wenze lokhu esenzela ukuvimba ukuthi abantu bengabikelani ngokutshengisela emigoqweni okuqale izolo. Umnumzana Philip Gawule okubandla lezanu PF utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uvimbe ubulembu lobu esenzela ukuvikela abantu kokunye okwethulwa kuFacebook, Twitter leWhatsApp.
Ngomumo okhona lobu sukhona kungancedisa ekutheni ezinye izinto bese ziphuma lapha ekulenjini lapha okunye kwakhona kuphuma kubo-WhatsApp lapha kuphuma yonke into abantu ngezinye indlela sokungani kunika abantu indlela yokuthi babone ukuthi abantu bengaqhubeka phambili besenza umsebenzi nalowo njengalowo wenziwa ngabanye okungani kawumuhle ikakhulu into zokulutha zenezi ngoba into ekhona kipsen eliqiniso lokuthi hawu abantu phela ama-demonstrations bakithi khona kwesikutshoyo ukuthi akumelanga kube yinto ediliza futhi impahla yabanye ukudilizela abanye abantu abazisebenzeleyo labo bephinde bedilikele ikakhulu njengoba ngikhuluma nje kunjenje abanye abantu bathi belutha ngale ema-shops kuma-western suburbs bebuthi bengena ezitolo bephakamisa izinto abazifunayo bethatha izinto lama-video clips lana abanye bethatha abanye bekhuluma besithi ha uthwale kukwanisayo uthwale kukwanisayo lanilana abantu baza kulila selinangwasalokuzangolo kuyayibenzakala kwezinye indawo futhi behambele kube kopi into enjengayinaleli imemekela elizwe lonke kwenzakale
khonokoyindlela
yokuqeda futhi khonoko
nxa sesikhangela kodwa babagawule phela ukukhululeka kwabantu kukhonapho phela ku-intanethi kukhonapho emsakazweni le maphephandabeni nxa ukuthi ungasekho konke khonoko phela sokungani uhulumende lo ngoncindezelo phela
ye kodwa kithi okunye kwakhona kumele sikukhangele lapho ukuthi sivikele njalo uhulumende njalo kumele evikele abantu bakhe ngezinto ezinjengazenezi ezenzakalayo uhulumende evikele abantu bakhe ukuvikela abanye labanye abanye baphongokwela njengibezini ngento ezinjengazenezi ezenzakalayo kodwa-ke esingakutsho ukuthi ye ilungelo labo abantu kuthathela abantu ilungelo labo kodwa kwezinye indlela uhulumende ukukhangelile layo wabona kungancedisa ekutheni phakathi komumona lo wesikolo onzima lo siphakathi kwawo kuke kume lokhu kubonakale ke ngale kwakho
ye kodwa abanye bakhuluma bathi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kazangakwenzi konke lokhu kodwa sokusenziwa uhulumende kamnangagwa
konke bona kwabakhuluma ngako kwabonakala ngesikhathi sikamgabe njalo into yonke lesikhathi sayo ngesikhathi sikamgabe izinto zazinjalo kukhanya kathesi umumo wakathesi lawo umumo izinto lokhu ziguquka siya phambili
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZanu PF sixoxe laye esejolojo. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Robert Ndlovu ingcwedi kwezobulembu be-intanethi ochasisa ngokuvinjwa kwabo ngurhulumente.
Besekubekwe imigoqo bakwabiwa kanzima ukubana abantu abasekhaya lapha benze ukuthi bexoxe ngeWhatsApp njengoba niyazi iWhatsApp ichiphile entengweni lapha nxakhona. Kodwa sinanzelela ukuthi ilanga thile liphukile bonani i-intanethi yonke nje lisivalile singasaba lo WhatsApp ngoba sasekonto abantu sebesebenzisa lokho kuthiwa i-VPN ukuthi u-rage ngoba unzenganzwenge umduli wabafakile esiwuthi i-digital ledura lo engekho emthethweni akukho emthethweni akula mthetho okuvumayo lokho kodwa iportrays njengoba zeyiba bakhulu abakhange kwamanetrix yibo abanganika idirective ngoba iconnect la ngayo yakukhethethini kodwa mina into esimangalisi although asohlangothi lwami kubana so far ngikeze ukuthiwa sokulolele lo muntu apply high court because isilikla kube ngabe besebenze iportrays yaba i-first respondent tel one net one iconnect tel all the providers ukwenza ukuthi betsho ukuthi show cause ukuthi why benikeleze i-intanethi andle sinxake ukuthi i-presidential pass bekhona mbe ta i-emergency pass xa ekuvumela lokho wesungenye indaba leyo
ye kodwa ye kuvinjwa njani khonokho kuvinjwa njani ukuthi imigoqo le ifakwa njani wena ngikwazi kwakho
imigoqo le bangathi ndiyabona lesebe indlela ojala ukuyisebenzisa nxa uhamba usuka ingalinganisa ngokuthi nxa usuka e-hillside kumbe usiya enkulumane uhamba ngo-Cameron so bafaka amadwala ukuthi wena uyine imoto yakho enkulu ingangeni laphana esikhaleni sa bagqika kuthi bayavala isikhala so yena ungabuya usezikwanisa ukudlula so somele wena ube lenye indlela uthi ayidouble up ubhode ngapha kwe-intanethi i-VPN yakhona ugade umduli kumbe uphaphe kumbe ungena ezindleni mbe udilize eceleni ngoba umduli wakuqala uvela ukho emthethweni so nxa udiliza ukhiphe into engikho emthethweni nasocala ngoba ukho vele emthethweni okokuqala so yikho ubhoda kwakhona ukungizwenga xa ngabalekubekazi ngamagama esindebele
singathi uyabo usebenzisani khonapho nxa usubhoda ngalo kwangkhona
kuthiwa i-VPN software laba bona ama-Android phone ama-Samsung ama-Huawei namafoni nje amaningi uyahamba ku-Google Store ufike laphana uhambe uyethi search udinge okuthiwa i-Turbo VPN TURBO VPN kuvoma ubhala VPN uzabona njeaho uyamaningi then usudownloada uyi-install okay ulandela khonapho le into izakwenza ukwenyekisa ukuthi nxa ukhuluma lo muntu besuleke kuba kwathi ukhuluma ngaphi ngoba iyajala idayiza ngalokho okutshoyo engxa yabukhonekta kungani usemdlandi kungani usestate 2 minutes ungani usezimbabwe ngapho ngaphi so kuba nzima ukuthi beyibeblock kodwa nxa i-intanethi icithiwe totally benye umuntu intambo akuvumeleka udownload lento kutho ukuthi laba abantu abasenesa ukungena ebulenjini yilaba abalama-satellite dish okuthiwa i-VSAT kumbe abalamafoni okuthiwa ngama-satellite phones ama-satellite phones they can't be blocked because they connect from you directly to the sky ngendlela yona leyo abantu ababukela ngayo ukuthiwa kuyintokho i-DSTV ibhekele ezulwini so ifoni le iyadula kodwa zezijhibhajhibhile kathesi ukhonekta directly ezule emoyeni le ifike i-chise bhakabhaka iphendule ikhonekta emhlabeni
uMnumzana Robert Ndlovu yincwadi kwezobulembu be-intanethi esixokelayo ekobulawayo imibiko esanda kuyamukela iveza ukuba kulabantu abathathu ababikwa sebedujulwe ngamasotsha oyedwa emzini we-Kaldrupak ababili emzini owenkulumane kobulawayo sixoxele intatheli zindaba e-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu okobulawayo osichazisele ngokwenzakala khona manje
namhlanje uhulumende weZimbabwe uvuye esecithe i-intanethi o-Facebook i-WhatsApp akungeni kuvaliwe totally kuze kube khathesi siyenelisa kuphela ukukhuluma ngocingo ifoni ama-cellphone asebenza lama-landline uhulumende ebetshilo ukuthi abantu bengaqhubeka besenza umvukela lowo bazavala amagagasi ebulenjini okuyinto abayenze namhlanje ebuseni kungabe usebenzisa i-net one i-telecell kumbe i-econet konke kuvaliwe akusela bulembu abantu abasayenelisi ukuthi bekhulume ebulenjini
i-shut down lay ye abantu lokhu ebengayo emsebenzini lokhu ebengenelisi ukungena edolobheni
down ingene kulanga layo lesibili lamhlanje kusukela izolo vele abantu bebesebeqalile ukuthatha impahla emavinkilini bengaphiwanga imvumo ngabanini bamavinkili okuthenzisa ukuthi bathatha impahla emavinkilini kungekho emthethweni elokishini lemgani wonke nje amalokishi akobulawayo abantu bayazisiza lapha bathe bafuna khona ukuthi bangene bathumbe konke ababe bekufuna bayathatha okunye okuzisa usizi lapha kobulawayo umnikazi weHamara e-Inala obenevinkili lezithelo nezilimo levinkili lokuthengisa ukudla impahla ezishiyeneyo othukela labo cooking oil lakho konke nje kusukela ekuseni abantu bayazithathela bathi amapolisa yiwabaphi imvumo kodwa ayisikuthi amapolisa yiwabaphi imvumo bakhulele amapolisa abantu bayazithathela bake bazama ukuthi abantu laba babamise ngokubajikela intuthu ehitshayo kodwa intuthu leyi isiphelile abantu lokhu beqhubeka bezinika impahla zikamnikazi kahamara evinkilini bekuvaliwe abantu lokhu bezinika bezithathela bengaqeda ukuthumba konke abakuthathayo bagcina sebedubulisa isefa semali bethatha imali kutshengisela kuqhubekela phambili lokutshiswa kwamaviri ezimota lakho kuqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo akula vinkili elivuliweyo edolobheni ngisho langaphi le malokitshini akula vinkili eselithe lavulwa abantu bayesaba izimota lazo ezithwala abantu akula ngisho leyodwa ehambayo ethwala abantu
ungathi uyazingenela ngemota yakho edorobheni kwenzakalani
nxa ungamelana labona laba abatshengiselayo imota yakho bayiwisela phansi kumbe beyitshise ngakho abantu babone kungcono ukuba imota zabo bazitshiye emakhaya abo isimo esikhona ezimbabwe siyethusa sinje imphimbo yethu ibuhlungu ngokuhotha i-tear gas amapholisa jika i-tear gas inqeku ngaphi lapho wene khona ibhephuke ihambe lo moya izifuba zethu zikhuluma nje zibuhlungu
labo ke amasotsha wokuthiwa bahamba door to door betshaya abantu kuyenzakala lapho ukhona khona eduzane lalapho khona
etshabalala amapholisa lamasotsha ebengafiki ahlukumeza abantu abantu nje basazihambela ngikhuluma ngisenze nje ngikhangela abantu abadlulayo phambi kwalapho endihlala khona besiyathatha abakuthathayo e-inala besiyagcina ezindlini zabo bathi bayathatha lezi zinto ngoba amavinkili avaliwe abakhoni ukuthi bethenge ngaphi sebezivulele amavinkili abantu bezinikela ukudla bezidlela but ngapha amasotsha akafiki enguzwileyo ukuthi ahambele e-Country Park lapho akade behamba betshela abantu ukuthi akube lokuthula abadlalele emakhaya abo bengaxokozeli
u-Anastasia Ndlovu intatheli izindaba ye-Studio 7 sixoxelayo ekobulawayo kusanjalo nje uChris Gande we-Studio 7 ube lethuba lokuxoxa lesiphathamandla sebandla le-MDC uNumzana Prince Dubeko Sibanda omela isigaba sebhinga edala lepalamende obekobulawayo ukuze sizwe okuningi ngokwenzakala kulelo dolobho namhlanje
sonke noma kade sifuna ukuthi sihambe siphume phandle kwebulawayo sesiya endaweni ezithiyetshiyeneyo ngasanelisi kuhamba ngoba ubulawayo uvaliwe ubulawayo uvalekile idolobho lakobulawayo kakulabantu abakhona abahambahambayo amabhizimusi wonke avaliwe ngitsho nalawo mabhizimusi okuthiwa khona ngasupport u-Emerson Mnangagwa awazwakala ke sithi yena hayi u-Emerson Mnangagwa this time seems to be honest and sincere labo bavalile amabhizimusi abo akula muntu ohambayo awutholi noma i-fuel emagarajini lapho ekhona khona ngoba amagaraji wonke avaliwe amalokitshi wonke avaliwe akula bhizimusi e-operatayo so kutsho ukuthi abantu bezimbabwe bamanyene bavumelana njalo kodwa ngihle ngitsho Chris ukuthi khona ibhinga ivaliwe completely shut down ibhinga ngitsho lezitolo zabomanjolo ema-God Point laphana okwazi khona abantu bonke balalelile lokho kukhulunywe ubukhokheli ukuthi kakuvalwe kuvaliwe ngoba abantu bezimbabwe this time bamanyene ukuthi hhayi mbonangani sesikhathele sesidiniwe ngalokho okwenzakalayo
sizwa kuthiwa emalokitshini akuhambeki kunzima kuyadutshulwana sikhulume lomunye okuthiwa udutshuliwe eluveve kuhamba njani
into eyenzakalayo yukuthi izolo abantu bavalile imigwaqo kwathiwa khona akula muntu ohambayo akula zimoto ezihambayo bawisa amagetsi kwezinye indawo ngiyatsho nje le state house sakobulawayo silele singela amagetsi lakathesi kasila magetsi ngoba izisebenzi zezisa lazo kazifanisi ukuthi zihambe ziye emsebenzini izitolo nxa zithe zavalwa-ke abantu bengazilungiselelanga bebengelakudla ezindlini so nxa izitolo zivaliwe kodwa abantu bevele belambile kanti le mali yakhona bengelayo abanye becina bacina besithi hayi kungangcono sizincede kulezi zitolo ikakhulu lezo ezaziwa ukuthi ngezabantu abezana uPF kumbe inkokheli zezana uPF izitolo ezinjalo eziningi zakhona hayi sigqekeziwe sibili abantu bazinceda bathatha abakuthathayo amapholisa ebefakiwe emalokitshini kutho ukuthi kwezinye indawo kungabe kuyibo abahambe bayaqala abantu bathi beqala abantu bekwakhanya ngani abantu labo basebe-responde ukuthi nxa lisilanda ezindlini zethu pho lifuna ukuthi thina siphile njani so abantu labo basebe-retaliata awuhambeki kunzima emalokitshini Chris
manje ngokuzwa kwakho i-stay away yona le iyaphela nini
i-stay away le ngokubizwa kwayo bekuthiwe khona iyaphela kusasa kodwa into enginanzelelayo ngaphakathina kwamazimbabweni ukuthi amazimbabweni asethole ithuba lokuthi hayi lokhu kakuhle kuphele kuphele kokuphela so ke amboni ke ukuthi khona ngaphandle kokubana kuzwakale ukuthi khona uhulumende sevumile ukuthi ehlangane lobukhokheli balaba balezo hlanganiso ezitheka kube na stay away list mhlawumbe stay away lesi singahle siqhubekele phambili ngoba abantu sebenuka igazi kathesi sebesithi hhayi unganinyamazana liyana sesiyayibamba ngoba into esikhona yokuthi izanu p f imota zayo zonke sebezikhiphe amalebhulu lawana awathi izanu p f ngoba besesaba ukuthi khona lapho eziyahlanganwa khona la bantu lezo mota ziyakutsha okutshengisa-ke ukuthi lo hulumende sevuma yena ngokwakhe ukuthi yena kala bantu abantu kabavotelanga yena ungabona secitsha izimota zakhe esesaba ukuthi abantu bayazishisa
umnumzana Prince Dubeko Sibanda isiphatha amandla sebandla le-MTC ubexoxa ecingweni lo-Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo wothi sikhangele ezivela emazweni ngamafitshane uhulumende weMelika usexwayise izizalwane zakhe ezisezimbabwe ukuthi zingahambahambi emadolobheni alandelayo lakwamanye amalokithi awo eHarare, Chitungwiza, Durban Falls, Epworth, Hatfield, Zibarasweka, Kadoma lakwaBulawayo. Lokhu kulandela ukutshengisela okwenzakale elizweni ngesikhathi kulodlakela njalo lenkundla zokuxoxisana ezisebenzisa ubulembu sezivaliwe. Izizalwane zeMelika zixwayiswa ukuthi zingatshengiseli, ziqaphele, zilalele indaba emsakazweni njalo ziye esigodlweni salelo lizwe eHarare xa zidinga uncedo kumbe zitshaye ucingo. Edolobheni leHarare abantu baqhubekela phambili bezivalele ezindlini okuthi abanye abangathenganga ukudla sebehlaselwa yindlala ngoba kungangeneki emavenkileni ngenxa yodlakela. Intatheli yezindaba ye-Studio 7 eHarare uGibson Pepe ulandisa abakubonayo khonapho.
Okwenzakaleyo njengoba sikwazi ukuthi izolo kube nokutshengisela abantu emadolobheni akobulawayo laseHarare betshengisela ngomumo welizwe ngemva kokukhwezwa kwamafutha epetulu. Sinanzelela ukuthi kusiyatshona ilanga izolo abantu abaningi besebele lokugijimisana nabazomthetho ababalisela-ke amapholisa namasosha akade besithi bona abantu kababuyela ezindlini zabo ikakhulu abakade besemadolobheni ade betshengisela. Okwenzakeleyo ukuthi namhlanje ekuseni sivuka savuka nje ubulembu be-inthanethi busebenza kancinyane kancinyane kodwa kutshengisele ukuthi hhayi kukhona okuyinto okwenzakalayo okuyinto okuphambanisekayo kodwa abantu baqalise ukuthumezelana-ke imibiko kuma-WhatsApp betshelane ukuthi besebenzise uhlobo luphi lobulembu lwe-intanethi abayithi i-VPN ngesilungu kodwa-ke okwenzakeleyo ukuthi bathe besenza njalo abaningi basazama ukuthi basebenzise obunye ubulembu indlela yobulembu ye-VPN nezinye indlela waseutholakala ukuthi ubulembu basekusuka baqunywa kodwa kungelambiko ovela kulabo-ke ababona ngezobulembu abo-iconet nabakhulukhulu bakhona Fortran abo Netfund abo Telecel sibona sokungasabambi ke lowo bulembu.
Ungathi ke khona ukutshengisela kokungayi emsebenzini kokungena edolobheni kuphumelele na izolo lalamhla?
ngathi mina njenganamuhle ukutshengisela kokungayi emisebenzini kuphumelele ngoba izitulo engike ngafika kizo kahlezi kwabanye ngisendaweni ebizwa ngokuthiwa yi-Warren Park ngakunaloba yitho zokuthi isitulo esivulwe ngathi kuphumelele kakhulu abantwana labakade besezikolo namhlanje bethembisa ukuthi bebuyele emakhaya kodwa-ke esikubone namhlanje-ke njengakhonapha e-Warren Park amasosha ake achayachaya abantu akade bebonakala bemile sebeqalisa ukuphuma nje ezindlini abantu kahlezi ngentambama abantu abaye akade bebonakala bemile bebuthene bebechaywa ngamapholisa lamasosha besithi bona abantu kababuyele ezindlini zabo
lina-ke njengentatheli zindaba like la bathinta na ecingweni abe-portras abe-net one abe-econet labe-telecel ukuthi liza ukuthi imbangela yokuvaleka ngokukhulumisana lokhu ingaba yini
thina njengentatheli zindaba sike sazama ukuthi sibathinte abantu be-portrals abe-econet abe-net one kodwa-ke kade sinzakale ukuthi ngenxa yokuthi udaba lo esikhuluma ngalo lapha udaba olungani lulezombusazi kakhulu abantu bayesaba ukuthi bakhulume ngalo ukuthi kade kuyini okungabe kusenzakala abasiphanga thina iy'ngazelo ecacayo kodwa abanye esikhulumelayo bangafuni ukuthi baphume emsakazweni bathi bona baphonge ukutshela abe-econet bathi bona baphonge ukwazi iswa ngabantu be-portals ukuthi bacishe indlela zabo zokukhulumisa abantu eze-intanethi benganikwanga ingcazelo yokuthi kucishelwane
ugibson bebe intathele izindaba ye-studio 7 sixoxelaye eseharare
Yebo 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 mtsakazo omuhle mina ngingumike hobe umsakazi we-studio 7 ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection ngo-8 ntambama namhla kuhlelo sihlaziya okwenzakale ezimbabwe khona manje okuphathelane lobudlwangudlwangu abantu betshengisele emgwaqweni izolo njalo lokuvaliwa osekwenziwe ubulembu obe-inthanethi nguhulumende uhulumende uvaliselene ubulembu be-inthanethi nxa ufisa ukungena kuhlelo sithumezele umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ezithi +12024650318 lingasixhuma njalo ekhathini lethu yebulenjini bokuxhumana lokuzilibazisa obe-facebook u-voa ndebele asihlanganeni ngo-8 p.m
incwadi ecubungula ezonotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okwenzakala elizweni khona manje kuzakwenza ukuthi ilizwe lilahlekelwe yimali eningi okumangalisayo
ya asicabange phela ukuthi abantu nje abazi ngezomnotho ngezemali babevele bethe khona idola elilodwa kalisoze lihambelane bhaxa ibhondi nothi yodwa kungaba njalo ukuthi idola elilodwa lingathengwa ngama-bond note amathathu yikho kwakusenza ukuthi bona nxa bethenge ipetro le-diesel bayithenge nge-60 cents kodwa bayithenge sesichiphile ngoba bezama ukuthi babambanise imali zonke zombili kodwa sebabona bona ukuthi akwenzi ukuthi nxa abantu bama-service station bethengisa ipetro nge-135 bakwanise ukuyathenga ukukhipha imali yangaphandle ukuthi bathenge ipetro yakhona so yikho bona basebecabanga ukuthi hathi asifake esingathi ngesikhiwa i-true market value eyebond eyi-1:3 so nxa ukhangele i-economics kanye i-monetary economics yivalu kanye nale epetro ngoba idola yi-14 rand e-South Africa ipetro e-South Africa yi-14 rand so kuyahambelana yingqondo yakhona abayisebenzisayo khonapho
ye siyabona ukubana lamhlanje sikhuluma nje amadolobho avaliwe nxa sesikhangela ukuthi kuyini okuzawonakala kwezomnotho lapha kuyini kakhulu siyazi ukuthi ngelanga elilodwa kulama-million alahlwekayo kodwa ungasitshela nje wena ukuthi umonakalo wakhona uwubona njani
umonakalo wakhona vele awusezukwanisa ukuthi uvale ngoba ilosi yakhona singathi khona vele anje ukhathe sibacishe i-internet i-communication yonke ama-quotation ama-delivery okade kufanele kwenzakale asekwenzakale laba abathengisa izimpahla
umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwedi ecubungula ezomnotho bekhuluma ecubani lo-Chris Gande we-studio 7 siqhuba lapha uhlelo lwethu namhlanje ngolwevalelisayo ngu-Gibbs Dube
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.